lingaze liyabezesa iza ngemva kokuba iningi lendawo ezisemadolobheni zezihlala zisebunyameni ngoba amagesi esiba khona kwamafoni angafika izikhombisa nje kuphela ngelanga. Linkampani evame ukuthenga amagesi kubomakhelwane okwengezelela kulawo aphethe eCaribe ukuze anele ilizwe, kodwa lokhu sokuza kuba nzima njengoba idola leMelika liqhubeka liselakala elizweni, okuveza ukuba kuzake kudonsa isikhathi eside ilizwe lisebunyameni. Isikhulumeli sezesa uMnumzana Fullard Gwasira uveze ukuba njengenkampani babhekane lobunzima bokusilela kwamanzi edamu leCaribe esithi lokhu kuzakwenza amagesi aswelakale kwesikhathi eside.
The major reasons primarily why we are experiencing load shedding because the water levels is quite.
Isizathu sicisha amagesi yikuthi inani lamanzi edamu leCaribe selehli. Kulenhlelo eziningi ubukhokheli bethu lohulumende abazithathayo sikhangelane lokwengezelela inani lamagesi esiwathenga phandle kubomakhelwane, kodwa lokhu kufuna imali yaphansi, so sikhulumisana lezinye ingatsha zikahulumende ukuze sizuze leyo mali.
Oh, definitely we are not waiting for federations. There's a lot of interventions that management and government have put in place.
Kodwa ingcweti kwezomnotho zithi eleZimbabwe elibusiswe ngumumo womkhathi omuhle kangaka olelanga elishisa ngokwaneleyo kuphehla amagesi awumelanga lidubeke kanje.
Singakhangela umumo wezinto kuleli lizwe lakithi, sokubiza ukuthi uhulumende akhangele ezinye iindlela zokuthi athuthukise ngazo amandla kagesi. Engakhangela ukusebenzisa kana ama-wind mills, amalahle kanye lokunye okushiyashiyaneleyo, ngokuthi nje okuyenza iclimate akumelanga njengelizwe silokhu esilokhu esikhangelele ukuthi sizathola amagesi emanzini esiwathola kuCaribe.
Loba uhulumende eminyakeni edluleyo ube nenhlelo zokuthuthukisa ukutholakala kwamagesi elizweni ezifana lokungezela imbawula eziphehla amagesi esitishini seCaribe kanye lokunikeza imvumo amakhampani azimele wodwa ukuziphehlela loba ukuzithengela amagesi kwamanye amazwe abawathi ngama-independent power producers. Lokhu akukaletha intuthuko ngoba uhulumende wala ethikaza ukuvulela lawo makampani amathuba okuziphehlela ugesi. Ngomnyaka ka-2015 uhulumende wanikeza inkampani yakwele-India eyaziwa ngokuthiwa yi-Jaguar Overseas imvumo yokuthi ithuthukise isitishi sokulungisa ugesi kumfula uMunyathi, sona esilakho kuphela lokulungisa ama-megawatts edlula 120 kagesi. Kodwa lolu hlelo lwaphelela emoyeni sekulethe ukuthi iMunyathi Power Station ilungise ama-20 amagesi kuphela. Ezinye izitishi zikagesi zifana le-Harare Power Station, le-Bulawayo Power Station eziphehla amagesi zenza amalahle sezindala njalo azisenelisi ukuphehla amandla kagesi amaningi. UMnumzana Khumbula Siziba laye oyingcweti kwezombusazwe uthi uhulumende kwakumele alondoloze izakhiwo zezitishi zikagesi ezifana neBulawayo leHarare Power Station, kodwa kusele lenkohlakalo emahhofisini aphezulu kukahulumende yibo okubangela ukuthi imali yalezi nhlelo inyamalale.
Ngiyakhayela isimo sikiso kathesi njengelizwe sisitshengisa ukuthi uhulumende wahlala wanaba nje wakhohlwa ukuthi izakhiwo ezifanana leHarare Power Station leBulawayo Power Station sezizidala, kwakumele ayenelise ukuthi zakhiwe kutsha kwenzela ukuthi zithuthukise amandla kagesi ezaziwalungisa.
Kodwa ukusilela kwamandla kagesi sekudala inkinga eziningi emasekithani osokubangela ukuthi izisebenzi zishone zihlezi emsebenzini. Umqondisi wenhlanganiso emela abemba amatsha aligugu eZimbabwe Miners Federation of Zimbabwe uMnumzana Wellington Takawarasha uthe abambayo sebesebenzisa amafutha edizili ukuchola amatshe ngoba amandla kagesi etshona engekho.
Ngokuhamba kwamagesi okukhona ngamalanga la ngesuku lezi sibona ukuthi ama-miners aseduzele kakhulu ngokuthi nxa behamba besiya lapho okugayiswa khona abagayisa abaningi basebenzisa amagesi. So nxa kungela amagesi basebenzisa idizili, idizili yana ilabe seli-expensive kakhulu ukuthi ama-charges anikwa ama-small scale miners abe sengezelele.
Eminyakeni edlule izesa ilithenga amandla kagesi emazweni angakumakhelwane efana neSouth Africa neMozambique, kodwa ulandela ukuhluleka ukubhadala izikwede zayo. Lawo mazwe asefuna imbadalo yokuqala andubana aphe leyo nkampani ugetsi. Isikhulumeli sezesa umnumzana Fulat Kwakela ngeviki edluleyo uthe inkampani yakhe isaqoqa imali engafika izigidi ezingamathumi ayisithiyagalombili zamadola 80 million yokubhadala izikwede ze-Eskom yase-South Africa le-Hydro Electrica Dikabarubasa yase-Mozambiki. Kodwa umnumzana Thembeke Sihwa uthi osokubangele yenzisa ukuthi yehluleke ukubhadala izikweletu zayo ukuthi layo ayibhadala imali yayo zinkampani kanye lemizwe eminingi emadolobheni esifika kubhiliyoni lengxenye zamadola 1.5 billion US dollars.
Kule nto kumele siyinanzelele ukuthi iZESA is a company enkulu and iZESA yenza ezamabhizinisi manje, but singakhangela ukuthi bangaka abantu ababhadalayo imali yeZESA balutshwane. Ezinye izikweledi zethu zilabo 5-10 years, and if you look kulama izikweledi aziowa ngabantu namakhampani eZimbabwe ziyafika close to 1.5 billion.
Kodwa kulandela isaliso sokuthi kulezigidi ezingaba ngamakhulu amahlanu zamadola 500 million ethelwe emkambo ukuthengisela idola leMelika owe-Interbank Foreign Exchange Market. Amankampani afana neZESA akhangele ukwenelisa ukuthola imali yaphandle yokuthenga ngayo amagesi kwelizwe kanye lokubhadala izikweleti zayo. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ebhala enkundleni yokuxhumana ekulenjini ye-Twitter uthe uhlelo lwemali le efakwe ebhanga le-RBZ izaqakathekiswa amankampani afana neZESA. Ngimele i-227 Harare, nguGibson Pete.